angeke kungihlukumeze kangako because ongaziyo lokade ngilandelela akukho umuntu angazi nginikhulumele eZimbabwe. Njengoba komthwakazi bona kwesi inkulumo yami yakuqala ephalamende ngakhuluma ngokuhlukunyezwa kwabantu bemthakazi ngokuncitshwa amathuba abantu bemadebheleleni. Ngikhuluma ngisengisephalamende la ngendlela omama abathithwa ngakhona ngakukhuluma lokho ngisephalamende. Wangithethisa wangithethisa uminista ngabamela abantu bakithi ngingami lapho kulo mntwana owa gxotshwa yi-boyfriend lana nge-truck wambulala wamhaba kwathini watshaya isitsotsi. Ngayiphakamela leyo nto leyo ngithe noma ngisipesheya ngafonela omunye osebenza khona lana umfowethu Ezra Chisa ukuthi akungilandelele leyana indaba. Ngayilandelela ngaze ngacela ngenye imini i-public statement kubongameli ukuthi hayi ngicela wenze something ngomntwana lo. Namhlanje ubaba uChabang mayesele nkinga njengoba ngikhuluma nawe nje ubaba uChabang uku-hiding because uthreatenwe ngokubulawa yibaba landeli la laba abacuthe bathisela umama makhulu endlini ungakhumbula ebhukela ngo-2018 kuthe zokunjalo kwaseza kimi wathi hey mfowethu nginenkinga la ngile issue le wangichazela indaba yakhe wangibonisa ukuthi nanka ama-threats okubulawa nanku i-security ithenga njani ngigime laphana kanti njalo kakwazi phela ukube lokhu ekhuluma ngoba indaba sesenkantolo ngoba lokhu uzosetshenziswa against yena. Manje ngingubani mina ukuthi ngale ukuthi hayi mfowethu othi ngiyikhulume-ke indaba yakho injalo ma ngabe ilihlaya bazoyihleka bayiye abantu kodwa uma ngabe ikukhona okukhona bazokulandela abantu. Ubaba uChabangu isono sakhe asifelayo yikuthi Dumisani uKhansela Dumisani Nkomo umzukulu kaNyongolo umzukulu kaMdala wethu wathenziswa ukuthi nguye ozoba ngu-deputy mayor wakobulawayo nama-residents association akobulawa akuvumela khona okhu akujabulela wachiye kaBakuku trust yakhe uthe sechiyile kwakhutshwa abantu kuthiwa basuka ku-ofisi likamongameli uChamisa bafika bathi kuma-councillors asifuna ukuzwa indaba yokuthi lithi lizokhetha uDumisani noma ubani akukho umuntu elizomkhetha kwazothathwa lo oseviziwe osuka emwenezi swingo kwafakwa yena kwathiwa uzoba ngu-deputy mayor. Yikho lapha yonke le ndaba esuka khona. So bese ngiyithula njani ke mina indaba enjalo ngoba ngiyayazi phela le ndaba ngihlala kobulawayo amakhansela zonke lawa ngiyawazi ngikubuzile konke lokho ngakuthola. So hayi akungesabisi msakazi ngiyababona bonke laba abaphonguba ngothathekile kuhambiselana umlayezo kukhaliphani mna ukhaliphani ngumntanami kwathini malifuna ukumbulalela khona lokho hayi ngibulalana nginandaba abahambe beyokufa leya nginandaba lakho lokho mina.
Ungasitshela ukuthi kuliqiniso na ukuthi uMnumzana Chabangu uthi yena amalunga edalela ephalamende kumele bahambe bengayekela bazaxotshwa kuliqiniso yinto?
Liqiniso ukuthi abantu abakhethwayo ukuthi basebenze njengama-councillors lalabo abakhethwayo ukuthi bebe ngabameli babantu edale parliament kukhangelelwe ukuthi bayosebenza abantu babengakhethwanga ukuthi bahlale phansi bahole nje kungasetshenzwa. Abantu bethu bayadubeka amasuwethu ayabhubhuma imigwaqo akukhulunywa yonke nje into iyakholapsa elizweni akula sikhathi ke sokuthi abantu bapolitika abantu abavuke baye emsebenzini bazosithola isikhathi sokwenza ipolitiki. Awuze ukwazi ukwenza ipolitiki kudubeka abantu ngapha especially local government because yiyo civil eyiyo ephambili ngokulokhuza ngokuthunyelwa izidingo ebantwini.